wedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo mu
sokuizikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngenjabulo enkulu namhlanje ngomgqibelo mhla ka 25 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa namhla uphawule ngokusemthethweni uhlelo lokuthelezela olwebubi lubhane irrigation scheme lapho kuhlanyelwa ingqoloyi lomumbu.
Ubaba uMnangagwa wakhangela ukuthi kakhulese emandebele nezulu kalini kuhle kapa emathebeleleni. So wathi into esingayenza ukuthi siqedile idlakala yokuthi konke lapho kulamadamu khona esakha khona amadamu simeke sure ukuthi kuba lama irrigation schemes ukuze abantu belime bethelezele.
Kodwa ibandla leMthokazi Republic Party lithi inhlelo lezi aziphuchi njalo zilethwa nxa ukhetho solusondela, kukanti lenotho yakulezi zigaba ayiphathisi abantu bemathebeleleni.
Kunje so uma singalandela sibone ukuthi i-tendering yala ama-construction okhulunywa ngawo iyenzakale njalo, zamangala ukuthi akuzange kube labantu abaphiwe opportunity ukuthi bangenelisa yini ukubamba lo msebenzi. I-ZANU PF iyakhuluma ivalise mangaka ama-projects esiwabonayo after elections ephela kungale kuthiwa akuzange kwenzakale lutho.
Sicubungula imisebenzi eqhutshwa inhlanganiso ibizwa ngokuthi iphutheho ezigabeni zeMathebeleland leMidlands.
Ukuze sikwazi ukuthi khona okusihluphayo sikhangelane lakho, indlala esemathebeleleni, i-exclusion, i-marginalization, i-abuse that is there, i-extraction of resources zithathwa zisiya kwezinye indawo, i-colonization of indawo yakithi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ngameli Emmerson Mnangagwa namhla uphawule ngokusemthethweni uhlelo lokuthelezela olwebubi lubhane irrigation scheme lolwe lubhane water supply lapho kuhlanyelwa ingqoloyi lomumbu. Ubekhatshwe ngumsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga leziphathamandla zikahulumende ezibalisa uMnumzana Richard Moyo, Owen Ncube, Vangelis Harita Jos, Raj Modi, Anxious Masuka, lonkosikazi oPhamuchingure Kashiri labanye. Ukuhlaziya lolu daba, iStudio 7 ixoxele uMnumzana Richard Moyo, yena othi ziningi inhlelo zokuthelezela izisungulwe eMathebeleland ezizaphathisana lolwegwayishangante ezikhangelelwe ukuqeda indlala eMathebeleland lelizweni lonke. Uthi imali yokuqhuba inhlelo eziningi eMathebeleland North ivela kusikhwama sokuthuthukisa izigaba esedevolution funds. Asizweni ihlandla lesibili lengxoxo esisanda ukuyiqhuba loMnumzana Moyo.
Baba uMnangagwa wakhangela ukuthi kakhulese emandebele nezulu kalini kuhle kapa emathebeleleni. So wathi into esingayenza ukuthi siqedile idlakala yokuthi konke lapho kulamadamu khona esakha khona amadamu simeke sure ukuthi kuba lama irrigation schemes ukuze abantu belime bethelezele. So ngifanisele ngedamu elakhiwa ebubi lupane dami eliselupane kuvulwe 180 hectares lapho kufakwa khona ama-pivot angu-3 yama 60 hectares. Kanti kufakwa i-wheat isichakazile, I think iyavunwa ngo-October kuwona lo mnyaka. Then kube le irrigation scheme eBulawayo Crawl esebhinga yakwazi ukuthi ngale kulamanzi amaningi kuzambezi, but bekungala ama-irrigation schemes. Kule scheme esikhona ese-400 hectares or esekufakwa ama-pivot esikwazi ukuthelezela 400 hectares. And kwakule challenge ukuthi amanzi u-contractor wokuqala waye wathathele ekhatshana u-14 kilometers, kanti sebethole u-contract owathatha ku-2 kilometers. So sebefaka amapayipe ukuthi kuzoqasa ukuthelezelwa i-400 hectares leyana, but kuya expandwa up to 15,000 hectares. So nxasa sila ama-irrigations wonke lawo njengemathebeleni North bona ngani sesiphumile endlaleni. Zali dam lela uGwayishangani dam pipeline esuka eGwayishangani isiya eBulawayo iyaphela end of next year. So asithi 30 December 2022 i-first drop yamanzi yabe ifika koBulawayo. Udubo lwamanzi koBulawayo le bathebeleleni laba seluphelile ngoba from Gwayishangani uzuyefika koBulawayo ama-stations angu-6 okanye kusihamba kusuka lama-irrigation schemes all the way up to Bulawayo. Khonapho edamu eceleni kuzavulwa irrigation scheme engange 10,000 hectares. Njengoba ama hectares wokela ngwabalele nxa kwabe kuyi green kulinywa kokudla. Sibona indlala njengeMatabeleland North iphela la ku region indlala iphela ngoba ukudla konke kuyaphuma ema irrigation schemes lawo konke kuyakhonda eGMB.
Abantu beMatabeleland khona ngapho imisebenzi yonke leyi iyabuya yini kuyiwo. Njalo inhlelo lezi ze COVID-19 zingabe zivuyisela emuva ezinye zalezi inhlelo na.
Second Republic, sahle sikatshelwa singama ministers and uhlelo zikahulumende even umthetho wakhona. Ungabisa ama engineer akho from elsewhere, from kwamanye amazwe kumbe from kwamanye ama provinces but not general hand. Analawo wonke amhlelo engizitshoyo abantwana abaqhatshiwe ku province yethu ukuthi besebenze ema company lapho. And okunye benguchile dadwethu last year ubaba umongameli ubuyile ewani kulama new companies azogebha amalahle labantu bazoyenza ama stations ezama gates kule about 13 companies ezivuliweyo last year angu 13 ngama new companies so abantwana abaqhatshiwe and lathi njenge leadership asivumelani lakho ukuthi icompany nxa ibuya inike itender ibuye labantu bayo ayibuye le machinery labazo drive machinery nxa bekhona eprovince abakwanisa ukuthi drive machinery asibadingi ukuthi bebuye ungcono ukubuye imachinery kuphela izosebenza kuzosetshenzwa ukuqhatshwa abantwana belocal yalo kona lo mkhuhlane dadewethu okwe COVID-19 lakhe kwezindawo kufanana lezindawo zonke zomhlaba lakwamanye amaprovinsi kusi affectile kakhulu ematnoti thina sikutourism and amaplane bengahambi ama seat to seat buses engahambi so vele bekunobunzima emahoteleni bevele sekuzibhodela indwangu ngoba because of this COVID but ngithanda ukubonga kakhulu uhulumende kababa umnankagwa ukuthi usibisela amavaccine elizweni and abantu bayahlaba for free and kakhulu kuyami province like ama distance njenge Victoria Falls newange lekwezindawo abantu bahlatshiwe abafisa ukuthi befube behlabe bebekhulumisana labo abe tourism ukuthi sekufika ngcono kakhulu ama local tourists ama locals asekuqalisa ukubuya kakhulu ama NGOs abantu abasebeqalisa ukubuya emalokuzeni nxa ukuthi ama cases sengana sesweni.
Lo ngumnumzana Richard Moyo umphathintambo kahulumende esigabeni seMathebeleland North njalo ongumgcini sihlalo webandla lesano PF kulesi sigaba. Siphinde saxoxa lomnumzana Velile Moyo isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party yena othi inhlelo lezi zithenjiswa abantu ukhetho solusondela njalo asiphuji ukanti asiphathise abantu beMathebeleland.
Bakhangela even isikhangele kobulawayo laphana kobulawayo kule mgwaqo yalungiswa. Sike sabona kuphuma iCouncil ikhala isithi imgwaqo yalungiswa kodwa abazi bona ukuthi lungiswa ngobani njalo futhi abantu abayibo abalungisa leyo mgwaqo ngabantu abangakhulumi lolimi lwakhona lapha phakathi kobulawayo. Indlela abanika ngayo amathenda. So thina eMathebeleland ngapha sithi devolution esikhuluma ngayo devolution enika abantu beMathebeleland power yokuthi bazikontrole emnothweni wabo. Le devolution esiyibonayo leyo kubuya kuphela oRichard bekhuluma ngokuthi silungisa imigwaqo senza irrigation lapha nalapha. Yonke leyo nto into yokuqala esabesibuza ukuthi iphi record ebonisa iconsultation nama stakeholders aseMathebeleland wonke regarding issues ze devolution regarding ama developments ayenzakalayo. eMathebeleland inama stakeholders esingathi kunabantu kunama business people kunama professionals kunama SMEs kunama corporate ngokushiyana kwabo kuhlanganisa ngisho nama traditional leaders ukuthi kungapi la esike sabona khona bebuya besenza i consultation ngama developmental project ukuthi sizayenza kanje. So mhlawumbe i devolution yakhona izalo PF devolution so devolution ya Matabeleland ukuthi hayi u president u decide ukuthi I am dispersing funds at devolution ya Matabeleland and at that point who is involved in those funds uzathola ukuthi those are ZANU PF top brass people ama stakeholders within the regions they are not consulted abakhulunywa nabo akubuzwa kaba abakonsultwa if khona ama business people abangakhona ukurunner those tenders angeke ukubone kulethwa phansi ukuthi abantu baparticipate in those devolution activities kunje. So masingalandela sibone ukuthi tender entrepreneurship or tendering yala ama construction okhulunywa ngawo iyenza kanjani uzamangala ukuthi akuzange kube labantu abaphiwe opportunity ukuthi bangenelisa yini ukubamba lo msebenzi. Izalo PF iyakhuluma ivalise ikhulume ivalise ithi yenza lokhyana yenza lokhyana mangaka ama projects amaningi esesiwabonayo after elections ephela kungale ukuthi akuzange kwenzakale lutho ngesikhathi uEmerson Mnangagwa ecampaignele ukuthi angene abe ngupresident mangaka ama deal esawezwa ukuthiwa assigniwe billions and billions awungeke ubone idevelopment ebonakalayo. So far ngama activities abawenzayo sebe improve kangakanani ngani unemployment yamathebeleland isipercentage yakhona isikubani. So what is the point of ukukhuluma ngokuthi dispensation yenza umahluko besenza umahluko ogcwalisa amapocket abo bengayenzi umahluko ophakamisa izigaba?
Ungasichasisela ukuthi kahle kahle kungani ibandla lakho lisithi umnotho wezigabeni zemathebeleland le midlands uyaphanjulwa uyethuthukisa izinye izigaba?
Thina siyakwazi ukuthi ke ama revenues maningi akholekthwa emathebeleland usukela emathebeleland north emathebeleland south ungene uye midlands khona ngalizananzela ukuthi ama revenues usukela eBoet eBed Bridge ePlumtree ungene eFolosi ungene koBulawayo ungene emathebeleland indawo ziningi kakhulu okukholekthwa irevenue ecollectwayo but ama roads akhona have always been dead isikhathi sonke lesi efile engabonisa ukuthi kule government. Bese ngizibuza ukuthi ke imali leyo ecollectwa emathebeleland yaye Harare mayisibuya back yiyo esibiza sithi devolution of funds yini dispensation enje ekhuluma ngakho ngoba leyo mali vele kahle kahle kumele ukuthi ngabe idevelopa izigaba zakithi kodwa compared to icollection eyenzakala emathebeleland. Kho ngithi mina ke izalo PF iyathanda ukusenga ezimithiyo mase kulanda ama election into zonke zidecidewa yiyo leyo kuthiwa yipolibureau leyo njalo ke bese kulida ku bureaucracy ukontrola kwezinto zikontrolwa ngemindset ezalo PF kungela consultation lokufiyelela abantu abangama stakeholders emathebeleland abantu abanga contributor to ukudevelopa kwemathebeleland. Izalo PF never reform itself. Izalo PF izalo PF iyadlala njalo kuze kube phakade.
Lo umnumzana Velile Moyo isikhulumele sebandla lemthakazi Republic Party.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele China likhulule abesilisa ababili abeCanada ababalisa umnumzana Michael Spavor no Michael Kovrig abamukelwe ngenjabulo umphathintambo walelo lizwe. Umnumzana Justice Trudeau babotshwa ngomnyaka ka-2018 kulandela ukubotshwa kukamnumzana Meng Wanzhou weChina ngele Canada njalo uMeng ukhangelelwe ukubuyela elizweni lakhe namuhla. Abantu abayisishiyagalombili babhubhe namhla kwalimala abayisishiyagalolunye kulandela ukudubuka kwebhomba esitaladeni esiduzane lesigodlo sikamongameli e-Ethiopia namhla eMogadishu. Ababone okwenzakeleyo bathi imota ebithwele amabhomba idubukile ngesikhathi kuhlolwa izimota ezedlulayo njalo omunye wabafileyo lipholisa.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe.
Sokuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19 ezikolo ezine ze-boarding ezansi eMandebeleni osokuchiye iningi labazali likhathazekile. Lenhlanganiso zababalisi zesithi izikolo eziningi bezivele zingalungelanga ukuvulwa. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngocweleyo.
Abafundi abedlula amakhulu amabili ezikolo ezigoqele eseTong High eBed Bridge, iBul High, eMpandeni High lasePlumtree eplumtree batholakale belomkhuhlane we-COVID-19 kuvike edlulileyo osewuthiye iningi labazali likhathazekile ngokuvikeleka kwabantu babo lapho besezikolo. Ezinye zalezi zikolo zilabafundi abafunda besuka emakhaya okungadala kumemetheka komkhuhlane lo ezigabeni. Umnumzana Zwelithini Gabula yisakhamuzi esitezi uthi ukuhlangana kwabantwana ezikolo lapho zivulwa bevele endaweni ezitshiyeneyo kudala ukumemetheka kwalo mkhuhlane.
Into eluphazi nje engathi iyaphazamisa yenza abantu bangahlaliseki yikho khonokho ukuthi igcikwane lokho elikhona sibili kule ngozi yokubana so kusiyahlangana abantu akade besendaweni ezithiyethiyeneyo kungaziwa lokuthi kade bephila njani bezivikela kanganani kulezo ndawo. Kulokho esabela ukuthi nxa kungasazange kuphakanyiswe uhlelo lokuthi abantu bahlatshwe bazohlatshwa ezikolo, hhayi kulokwesabela sibili ukuthi igcikwane lengabuya limemetheke. Ngiyabonga Msakazi.
Amazwi la asekelwe ngomunye njalo umzali umnumzana Colin Spanda oyisakhamuzi seNtebe.
Bekufanele ukuthi ngakathesi konke okusebenzisa kukhona ezikolo abantwana bathole ukuthi baphathiseke, ababalisi labo baphathiseke, ingozi leyi ibanjwe ngoba into esekufanele ukuthi siphile layo. Kodwa ukuphila layo kufanele kube lento zokuthi sinqabele ukuthi kungabi khona umkhuhlane lokho uqhela usiya phambili. Kufanele nje lemi imkhuhlane ukuthi hayi umkhuhlane uyaba khona kodwa kukhona okokuwelapha. So kakube khona into zokusebenzisa amamaski, amasanitizer, ukuthi kuklinwe amanzi abe khona ezikolo umkhuhlane lowo ubanjwe.
Umqondisi wenhlanganiso yababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emandebeleni umnumzana Agent Moyo uthi izikolo eziningi azilungelanga ukuvulwa.
Uhlale lukhanya usutshaya lapha ezikolo ilusizi kakhulu ngoba sasivele sakhuluma ngaphambili ukuthi asikalungeli ukuvula isikolo. Khangela kathi simkhuhlane siqalise ukutshaya indawo zonke ezijeneyo zelizwe sokutshengisa ukuthi vele sasingakazimisele ngokuvula kwezikolo. Lokhu sokuzaphazamisa ukulungiselela imihloliso ngoba laba asebehlasele abantu bazabe bengasafundi. Sithi kathi uhulumende kufuze asilalele nxa sikhuluma.
Umsekeli kamphathi Ntambo ogatsha lwezemfundo umnumzana Edgar Moyo uthe iningi labafundi lisuke emakhaya livele seliphethwe ngumkhuhlane we-COVID-19.
I-COVID-19 le etholakala ezikolo iningi layo ibuye labafundi bevela emakhaya. Isitshengiselo sokuthi i-COVID-19 ikhona emakhaya. Umehluko wokuthi nxa sebesesikolo abafundi babanjwe lomkhuhlane yikuthi esikolo kulendlela zokuzama ukuthi kubonakale ukuthi umfundi ulawo umkhuhlane lo yini. 1, i-temperature checks ukuthi kubonakale ukuthi i-temperature yomuntu inganani.
Uthi izikolo kuzamele zilandele indlela zokuvikela lo mkhuhlane ukuze kungamemetheki ngamandla.
Sile themba ukuthi nxa izikolo zilandela ngokusemthethweni ngokulotshwe phansi ama standard operating procedures kuzavikeleka umkhuhlane lo. Vele sokuye kwenzakala ukuthi izikolo zabanjwa abantwana bebuya bevile emakhaya kwatholakala ukuthi khona ama cases lawo maningi. Sawa isolator imizo health yaba involved amanejwa abantwana basila ama cases esikolweni ehla. In many cases ahle aphela.
Lanxa lo mkhuhlane kuqhubeka umemetheka esikolo idale le cabinet libike kuliviki uthi izikolo kaziyo kuvalwa ngoba iningi labafundi eliphethwe yilo mkhuhlane lingatshengiseli ukugula. Ngiyimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundweni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Kusenjalo ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi inani labantu asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 selisedlula izigidi ezintathu i-3 million. Njalo igcikwane le-coronavirus libulele ababili lahlaselayo bedlula amakhulu amabili 226 ngelanga elilodwa eledluleyo. Kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, sicubungula okwenzakala ezikolo lokuthi abazali bayenelisa yini ukunikeza abantwababo impahla efaneleyo eyokuzivikela ukugcikwane le-COVID-19.
Kakhulu ngendaba yokukhuphuka kwenamba yabantwana lapho ngobana satsho thina sathi xa kuvula izikolo kakubonakala ukuthi sokuhlabe phansi phakathi kwabazali ababalisi lama-FGCs ezikolo zohulumende ngendlela yokuthi abantwana bazaphathwa njani zavikelwa njani ngalo mkhuhlane kube yinto ezahlanganyelwa yisizwe. Izikolo zisprewe zilungisekele ukuthi abantwana nxa besiza bezofunda bafice kuzokube njalo izikolo zibe nama-sanitizer zibone ukuthi kulabantu abazancedisa abantwana ekusebenziseni i-sanitizer bekugqokeni kwamamasi ngokubanavelela abantwana laba abaningi bancane abanye bakhulu kodwa abakuzwisisi ngendaba yonaleyokuthi bagqoke imasi bathini bavikele bayabotheka ama-masi lokho kangikubona ukuthi kungalunga uzakhuphuka njalo lawo amatishara azangeka phela ngumkhuhlane olokunyamahla ngoba into yangibona vele kayilungisekelwanga yikubona inamba ilokhu ikhuphuka isiya phezulu isiya phezulu ngoba kakulungiselwanga akuvikelekanga sizangenela lathi sincedisana labazali ngezakhamizi
ukodwa okuyikho kahle kahle ebelibona kungcono ukuthi kwenziwe kuyini
into ehluphayo ukuthi singaze sithi abantwana baqhubeke kungavani umkhuhlane yabo siya phambili ngoba ikizwe lethu alila mali yokunika abantwana yonke yona leyo mfanelo amamaski ama-sanitizer lokuthi imasimen izikole zisikwele zihlajulule ngoba isiqino sezihleli ukuthi isikole kumele sisikweye every day kumele kubonakale ukuthi betshayisa nje ekutheni basifika sisikweye thina ekade sikukhalelenza kakhulu ukuthi abantwana laba sebehlezi kakhulu bengabi ngabe kuthiwa laba abavele bebhala njengabo-grade 7 labo-form 4 laba kabethe mhlonishwa uqakathekileyo babe yibo abahamba lapho baphushe laba abanye bake babai kakhulu o-grade ECD BA kushiwa ngabantwana abancane kakhulu njalo khanya bengabalula yibo abalula ukuthi bathole umkhuhlane ngoba lokuthi vikela abenelise yikho sithi thina ngabe kufunda bona labo babhale umhlonishwa lo wabo walo nyaka bese kubonakala ukuthi kungenziwa njani umnyaka ozayo singamisa njani wancediswana njani ukuthi kutholakale zonke izinto ezifaneleyo ama-sanitizers amamaski lomuthi wokuthi ngu-spray uhlalelwe phansi kuyiholiday uhulumeni lezakhamizi abazali lama-SDCs lamatishara kuke kuhlale phansi kuhlanganyeli yele authority evele ikhangele ngezemfundo iministry kulungise ukuthi kungezwani kube lokumanyana ngoba lapha sikhuluma ngempilo bakade bafunde abantwana laba babe yibo kayethe egula kumbe sokutheni angapha ungasamezalanga lutho khona kuthana kuye esikolo ezakuthi laye aphushe isifundo zakhe. Siyabonga ntombeta.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Patricia Thabalala, umsekeli kaMgcini Sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ebesixoxa naye ekoBulawayo ubuhlelo oluphathelane labesifazana esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lingalitshona njani zilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube owenhlanganiso yeBudeho.
Lindani baba Gande, iphutheho yimbizo esibelayo njengabantu bemathebende ndemigians iconvention kusukela mhla ka 9 to 14 May 2021. Igama elithi iphutheho lithathelwe kwigama iligama lesisuthu elisho ukuhlangana kwabantu kumbe umhlangano omkhulu. It's an ongoing concept iphutheho into yokuthi abantu nxa kukhona okukhona bazahlala phansi. It's a diverse organization ebunjwe ngabantu bonke from all cultures. Ilama lone activists, ilama individuals, ilama cultural movements, social movement, faith-based organizations, grassroots social movement. If kugoqela wonke umuntu, ayilama wings ukuthi le political wing kumbe ilani. The building process iqale ngo 2019 eputheko. Iqala as an all stakeholder initiative and it continues as such ukuthi ibise ubumbano kubantu bakithi bonke ukuze sikwazi ukuthi khona okusihluphayo sikhangelane lakho. Indlala yesemathebeleleni, i-exclusion, i-marginalization, i-abuse that is there, i-extraction of resources zithathwa zisiya kwezinye indawo, i-colonization of indawo yakithi.
Njengombuthano weputeho sizwa kuthiwa lilogatsha lwenhlanganiso ekhangelane leze politics umbusazwe. Ungasitshela ukuthi kuyini khona lokho?
Right, oso kusitho ukuthi ke okumele kwenziwe ukuthi abantu bahlale phansi bese bekhetha ubukhokheli. Ubukhokheli obuza kwenza ukuthi ke zonke lezi zinto lezi ezifuna kwenziwa ama resolutions enziwayo. Quite a number of resolutions were made. Abizwa ngokuthi ngama Puteko resolutions from the all stakeholders convention. Yikho ke oso kumele ukuthi ke kukhethwe ke ubukhokheli obuza khokhela ukuthi ke kusenziwa zona lezi zinto kube le ndlela kube le direction. Njengoba ngikhuluma nje siku process yama nominations abantu where they are nominating abantu abacabanga ukuthi bangabalokuza, everyone is free to participate. I draft constitution is there etshengisayo ukuthi umuntu uyabe lokho esebandleni lakha kilo kumbuka inhlanganiso yakhe kuyo, kodwa ayavunyelwe ukuthi abuye ngapha alifike kuphutheko Freedom Alliance abe ngumuntu ole position angaba layo ukuze kusebenze for organizational purposes. So ke yikho ke osokumele ukuthi kwenziwe ke khona lokho.
Khona kungakho yikuyini okubangela ukuthi isigaba seMadebeleland sibe lenhlanganiso lamabandla achiyeneyo elifuna ukuthi liwamanyanise? Kuyini okungakubangela lokho?
Amabandla amaningi lawa wonke ale democratic right yokuzimela njengendlela abunjwa ngayo kumbe azibumba ngayo. Kodwa ke ukuchithekana kwawo khona kuyana kwenza ukuthi anganiki abantu ithemba ukuthi abantu bakithi bafune ukuthi kumbe ngavotelwayo ukuthi ke abawavoteli. Kodwa ke ngendlela ukuthi thina sikhangelelanga ipolitics kuphela okokuvota, sikhangele development yethu, impilo yethu, gender equity and equality, environmental protection, protection yama resources ethi responsible and sustainable use of our resources. Sifuna ukuthi kube lelizwi elilodwa.
Umbuzo wami wokugcina, zona inhlanganiso lezi ezithiwa ziyamanyaniswa selike la khulumisana lazo na njalo libona ungani kuyini okumele kwenziwe?
Yebo baba Gandhi, lezi inhlanganiso sesikhulumisane lazo, sikhulumisane loZulu. UZulu ebumba izinhlanganiso, sakhuluma lenhlanganiso. Iprocess le njengoba sithi ukuthi isuka ku-2019.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube yisiphathamandla senhlanganiso yePutheho besixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Ngakuhlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla uphawule uhlelo lokuthelezela olwebobili upani irrigation scheme lapho kuhlanyelwa ingqoloyi lomumbu. Kodwa ibandla leMthwakazi Republic Party lithi inhlelo lezi zithenjiswa abantu ukhetho solusondela njalo azivamanga ukuphutsha, kukanti aziphathisi abantu bemathebelelene. Sicubungule imisebenzi eqhutshwa inhlanganiso ebizwa ngokuthi iPutheho esigabeni zeMathebeleland leMidlands sahlaziya lokuphathelane le-COVID-19. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.